Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kwethulwa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibudget yomnyaka ozayo efika phose amabhiliyoni ayisiyangalombili amadola emelika 7.7 billion.
Libi bahlezi bitshontsha okokuqala bebesetshontshe esipayeni kanti sizitshayela egameni. Iwofontini vele izihole vele imiscom village A, B, C, D kuyatshontshatshontshisa. Amapholisi angazi ungazipota, akula follow up.
Abafuya inkomo bakhala ngamasela atshontsha izifuyo nsuku zonke. Sizaxoxa ngokubotshwa kwabaphikisayo eZimbabwe abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo kahulumende obona ukusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuzathuthuka ngokuyisithupha ekhulwini i-6% ngomnyaka ozayo, loba lokhu kunciphe kakhulu kulalokhu obekukhangelelwe nguhulumende. Uncube ukhulume lokho namuhla edala lephalamende ngesikhathi esethula uluhlu lwendleko kahulumende eyomnyaka ozayo. Mlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Ukukhangelelwe ukuba kuzafunakala imali efika phose amabhiliyoni amathathu eZimbabwe gold kumbe i-268 billion zig yokuqhuba inhlelo zonke zikahulumende ngo-2025. Imali le ifika phose amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amadola emelika 7.7 US dollars. Ingatha zikahulumende bezicele imali efika 700 billion zig, kodwa uhulumende wathi akasenelisi ukuba le mali engako. Uncube uthe kukhangelelwe ukuba kuza kuna izulu ngemfanelo ngomnyaka ozayo okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke okwedlula lonyaka othuthuke okuyisilinganiso sokubili ekhulwini 2% ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino esidale isomiso esesabekayo lonyaka.
The attainment of the projected 6% economic growth in 2025 will result in Zimbabwe being one of the fastest growing economies in the region next year.
Uthe kukhangelelwe njalo ukuba ukwenziwa kwamatshe aligugu kuzathuthuka ngokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.6. Ukuphehla komlilo kagetsi kuzathuthuka ngokwedlula kancane ithumi ekhulwini 10.6%, ukuthi njalo ezemichini yakulezi nsuku kuzathuthuka ngokufika phose ithumi ekhulwini 9.9%. Uncube ubike ukuba konke lokhu kuzathuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi eZimbabwe lizazama ngamandla onke ukukhanga abantu labo somabhizimusi ukuba basebenzise imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig.
Month on month zig inflation declined by minus 2.4% in May 2024 and average 0% in the second quarter of the year. We have a chart there showing the inflation profile.
Uthe intengo yempahla ezijeneyo akayisakhuphuki nsuku zonke ngenxa yokusetshenziswa kwezig. Imali le eningi yebhajethi yalonyaka izanikwa uhlangothi lwezemfundo i-47 billion zig, ukuthi olwezokulima luzathola i-23 billion zig, olwezomvikela luzanikwa i-18 billion zig, njalo ezinye inhlangothi zizanikwa imali ezijeneyo.
These measures have had a positive impact as both the official and the parallel exchange rates have stabilized. In 2025, zig inflation is expected to remain stable.
Uthe kusiyafika umpandu yalonyaka isikwelethe selizwe kumbe i-public debt bese sidlula kancane amabhiliyoni amakhulu amahlanu 524 billion zig. Loba kunjalo uthe kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe lizathengisa impahla ethe xaxa ngomnyaka ozayo. Uma kuqathaniswa lalonyaka, uNcube uphinde wathi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathumezele ekhaya amabhiliyoni pose amabili amadola eMelika kunyanga ezisishiyagalombili kusukela ekuqaleni komnyaka. Uthe ilizwe lizazama ngamandla wonke ukudinga imali yelizwe, ngakho-ke sokuzaba lomthelo othethwe emalini yokubheja ezomdlalo. Uphinde wathi kuza kuba lomthelo zokudla okuthengiswa izitolo ezipheka okutshiyeneyo. Ingcweti ebona ngezomnotho uMnumzana Masimba kuchera kabona ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuka njengalokho okukhulunywa nguNcube.
Okufunakalayo yokuthi kube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals yethu.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Teddy Ncube osebenza ecoalition yeLupane State University uthi uvumelana lokuthule nguNcube.
I-budget statement ekhutshwe nguProfessor Mthuli Ncube itshengisa ukuthi kunenge okwenzakala eZimbabwe, kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe.
I-budget yomnyaka ozayo izahlolisiswa lidaye lePhalamende esikhathini esifitshane esilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
The Voice of America, VOA.
Namhla abantu emazweni athiyeneyo agoqela eMelika bananza usuku lweThanksgiving Day, okulusuku lapho ababonga ukubusiswa kwabo lemuli zabo. Usuku lolu lunanzwa emazweni agoqela China, Ghana, United Kingdom le-Australia. Ngosuku lolu imuli zijayele ukuhlangana zidlandawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, uMnumzana Dawie Akatso.
I-Thanksgiving iqakathekile sibili ngoba liyabe lilethuba lokuthi imuli zihlangane, zibonga impilo, zibonga imisebenzi. Ubuhle be-Thanksgiving yikuthi alula ma-conditions okuthi abantu behlangane. So luyanceda ukuthi abantu abachiyene emsebenzini esikhonzeni bayakwanisa ukuthi behlangane bekhulume ngempilo lama-opportunities abe ekhona empilweni zabo.
Yiziphi ezinye izinto ezenziwa zimuli ngalolu suku ezilisiko eliqakathekiswayo kakhulu ngalolu suku?
Yisikhathi sokuthi imuli zihlangane zidle, zibonga ukuthi zilempilo enhle. Yisithuba sokuthi abantu bekhulume ngempilo zabo, imisebenzi abayenzayo, le ndawo lapho abahlala khona, bekhulume ukuthi abantwana banjani, benza njani esikolo. And nxa befuna ukushare ama-advice, kuba yisikhathi esihle sibili esokuthi bekhulume ukuthi bengayincedana njani.
Amanye amazwe afana leZimbabwe angafundani kulolu suku? Lukhona na usuku olufana lalolu emazweni afana leZimbabwe?
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi iZimbabwe ibe le-Thanksgiving ngoba kuyaba yisithuba esokuthi abantu beZimbabwe yonke bebe lethuba lokuthi behlangane, bebonge impilo enhle, imisebenzi, ukukhula kwabantwana lemuli zabo. And also kuyanceda pusha for e-community development ngoba nxa abantu behlangana babe bekhuluma ngama-opportunities abe ekhona endaweni zabo.
UMnumzana Dawie Akatso isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseMaryland khonapha eMelika. Omele ele Zimbabwe kwele South Africa, uMnumzana David Amadziripi uthi kulezi zalane zeZimbabwe ezifika ikhulu ezibotshwe zisanda kuphuma emgodini wegolide eSilverfontein esabelweni seNorthwest lapho ebezivalelwe khona labanye otsheketha okuthiwa babanjwa ngamandla ezigebengu ukuthi bengaphumi kulowo mgodi. Sekule nyanga ezimbalwa abantu laba bevalelwe emgodini lo ogonjolozelwe ngamapholisa athi akumelanga benikwe ukudla ukwenzela ukuthi bephume khonapho ngenxa yendlala. Banengi okubikwa velokhu bephansi kwalomgodi. Imizi izakamizi ezihlala emzini eyakhelane ledolobha lakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngamasela atshontsha abulale izifuyo zazo ayethengisa inyama emabhutsha akoBulawayo. Esigabeni seHope Fountain iningi lithi inkomo zitshontshwa ebusuku ezibayeni kumbe nxa zisemadleleni, njalo iningi lithi alisela nkomo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Kulezi nsuku abantu beHope Fountain balale bequthile njengomvundla belinde izifuyo ngoba masela asevuke ubhova. Ukhulu Peter Svanda omunye okhalayo.
Batshontshile inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi zazisesibayeni ngazivulela ekuseni. Ngithe ngizivulela ekuseni ntambama ahlangana namathoyisi ewodwa ngase ngasuka lapho ngaqonda ukudinga ngadinga sibili okwesikhathi esithile ngahamba emapholisa ewodwa futhi ngaripoti.
Umnumzana Enoch Nkiwane laye uthi amasela atshaya abhuqa esibayeni sakhe.
Asiyazama ukuthi ngadinga inkomo kodwa inkomo kazitshontshe zihamba tshontsha 7 zitshontshwe last month. Angazi-ke ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela enzakalayo enkomeni la ayimnandi. La masela ngiwazi wabone akula plani ukuthi uyaba-ektena njani babaleka futhi. Angazi ukuthi-ke indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe akunzima ababambeki.
Omunye njalo osebuhlungwini ngugogo uSthembiso Nkomo owatshontshelwa mhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 sazibonakali sahle zafa, ezinye bahle batho baziquma bahamba bathatha badlela ngaphiya babedlile ekhona legangeni. So ikondinga ngenkomo zami ngibuhlungu.
Kunabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Stanford Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele siyazifida. Sivalekela amasela ayisesitshontshelwe kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma ziyahamba kaziphenduki, ziyabulawa sibone ngamakhanda udinga inkomo ukhathale. So sasibona kungcono ukuthi-ke sithengise ezinye sithole ifidi ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumente uzasincedisa njani, kodwa-ke sile hopha amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lo nyaka isakhamuzi koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzo Luphahla oyiHope Fountain. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula ama4.
Ezi ayisukuthi ngezakuqala vele bahlezi betshontsha okwakuqala babesatshontshe esibayeni ngathi sibesibetshayela egangeni. IHope Fountain vele izihole vele imizi from village A B C D kuyatshontshatshontshiwe. Amapholisa angazi ungaripota akula follow up ababuye ezithi zikhathezi mina ngatshontshela ngitshontshelwe abezilanga bayabuye kuground bezobona inkomo ngokwa ezinye izaganyuka.
Uyaphambili Luphahla sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo.
More than 100 inkomo ezitshontshiwe uFontaine but abakazibambi lutho and kuthiwa kule anti-stock theft. Kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu. Kanti kumele ibe iphume kuground isebenze ebantwini ingasebenzisi ehofisini ngoba ezithi zikhathesi inkomo ziyabulawa kababuyi kuground bezibona ukuthi kathi inkomo zibulawa ngaphi uFontaine.
Abanye abahlali bakule ndawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Benny Koncube uthi lanxa abantu belensolo namapholisa abaphanyeke udaba labo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukhona umuntu ole information loba injani kabuye emapholiseni eprovince azobona abakhulu beprovince loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni yemaNdebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kungunqube ethinteke endabeni zenkomo limbhodi uncube lingayikhona lingahambi ku-officer in charge kancube lapho buyani eprovince liyekhuluma ukuthi silompholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje 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 indaba leyi siyibiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe eHope Fountain kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele Studio 7 igama lango Jesus Bani.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kwele Namibia kungakhanyi kahle ozanqoba kukhetho lolu okuncintisa amabandla ambalwa ogoqela elibusayo eleSwapo. Ele Israel lithi isivumelwano selizwe leli lebutho leHezbollah sokubeka phansi izikhalo kwensuku ezingamachumi amahlanu kazilandelwa ngemfanelo yiHezbollah yona ephika okukhulunywa ngabe-Israel. Umthethandaba kamantshi izolo eHarare wethulele umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe ezijeziso ezehlukeneyo wabeka eceleni izigwebo lezi okweminyaka emihlanu esithi akumelanga abantu laba benze imihlangano engekho emthethweni kungakedluli iminyaka leyo emihlanu. UThimba labanye laba abatholakala belecala lokunanza usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe kuthiwa benza lokhu eHarare okungekho emthethweni. Ukugwetshwa kwabo kuchothozwa ngabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende obabopha abavalele eRemand Prison okwesikhathi eside, kodwa imithethwandaba ephezulu ibakhulule isithi kabala macala. Lokhu kwake kwehlela uMnumzana Job Scala owaphose wahlala eRemand Prison okweminyaka emibili esethesa icala lokutshotshozela uDlakela. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele loMnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF. UmLalazi usungula lingxoxo.
Ama-opponents uyawasayilensa ngokuwavalele jele. Ukuze usanitize i-political violence yakho uyabahambisa through ama-processes ase-court. But akula ma-provisions aqinileyo sibili angenza babopha abantu. So ultimately bagcina bekuvalela isikhathi eside ejele and then babe sebekusentensa just to sanitize their political nonsense. Yiyo nje into eyenzakalayo.
Yebo, baba Gawule, ubona njani lo sa?
Gibbs, eliZimbabwe lilizwe elibuswa ngomthetho. Umthetho welizwe oyiwo owethulwa ngamadale amakhothi ayabe yiwo alawula konke lokhu esikhuluma ngakho kathesi. Kodwa-ke into edanisayo ukuthi ngelilanga kuswelakala uhulumende ukuthi hhayi lapha obani laba abanikwa isigwebo nje othimba laba bathiwe bathiwa. Kodwa mina engikutshoyo ukuthi asivumeni ukuthi amakhothi lawa yenze umsebenzi wawo. IZimbabwe ilizwe lemithetho yalo emele ilandele. Oyephule umthetho ikhothi naye engelacala kithi icala ikhothi kayimfumene engelacala ukuthi umuntu lowo ubebanjwa ngabantu abathile kumbe kulokwele zombangazwe phakathi, but ikhothi kayilazo ezombangazwe. Ikhothi izafika ilahlele khatshana nxa kukuthi yonke into iye umuntu vele kalacala. Ngokunjalo singatshana ngamakhanda abantu bathi lokhu, abanye bekhulume lokuyana bethi hayi lapha kule politics ezithize, kodwa hayi finally
yes, siyakuzwa khonapho Gawule usethule senza njalo. Ba umlala zingena khonapho umphendulo uGawule.
Izikhathi eziningi ama-regime abuswa ama-dictatorship ayande ukuba labantu abawavikelayo bethi lokhu abakwenzayo kulungile. Kodwa-ke asikhangelenini ama-cases onke lawo. Ngama-cases nje abe evele alethwa ukuthi ahlukumeze abantu. Ukubuthana kwabantu kulicala njani? Ngoba abantu balelungelo constitutional ukubana babuthane bakhankase ngendlela abafuna ngayo. Ungakhangela amacala onke lawa akula ngisho eliyi-one eselike laba le-test of time ukuze li-testwe emthethwandaba kakuhle sibili. Kudinga sokufakwe isigwebo esinjengalesi kube thiwa si-suspended for 5 years. Yikho esihlala sisilwa la ukuthi uhulumende ohlale sesaba abantu bakhe uhlale ebacindezele ebanikeza namacala abangelawo ehluleke lokubatrya. Bangaka abantu bezana abahlanganayo ababuthanayo bengela kuhlukunyezwa. Kodwa-ke kuyehlukunyezwa nje nabantu especially abe-opposition. Into esihlala siyibhekile le kulusizi ukubana kulabantu abahlala beyivikela into ezinjengalezi.
Ye, baba Gawule, nje ukukhuluma kwamlala siyakhumbula ukuthi uJob Scala la ibaba nane zanjalo labanye abaphikisayo manje ngabe kwenza konoko awuntu ngani ukahlanyezwa kwelungelo lazo akunjalo kugawule
ukukhona tips ukuthi mina ngithanda ukuthi ngiyehlukanise ukuthi konke okwenzakalayo ama-coach abe siqhuba umsebenzi wawo. Ikuya ubone gifts abantu besithola kwesinye isikhathi bethi amapolisi abantu bebesunduzelana bethi amapolisi athi thina siyabopha labo bantu be-corruption ama-coach alahlela kathana. Kodwa at the end of the day kwesokusola uhulumeni. Konke khona okwenzakalayo ama-coach nxa eyathi gifts amgcina umuntu ema-coach khona ngale. At the end of the day abantu sebethi uhulumende nguyothi uhulumende mina kidla ngikubone ukuthi uhulumende ungena ngaphi khonapha ngingazi ukuthi engxe mhlawumbe kukhona engakuboniyo kodwa-ke okukhona ukuthi uhulumende laye uvelena ngathi i-judiciary i-arm ye-government kule commission eyiyoranile ukuze ezimeleyo yodwa ezibusayo ngokunjalo i-interference ayimelanga ibe khona ukuthi bamele bezenzele imisebenzi yabo bekhululekile. Ikwazi ukukhangela ukuthi lempumela yalokho abakwenzayo bithi ukuthi mina ngakubona njani ngingumuntu ongalokhu zangumthetho kodwa okusalayo ukuthi bona bazakwenza akusemandleni abo ukuthi baphawule imithetho bethule izigwebo ezifaneleyo ngokusemthethweni kodwa kungalaka ukuthi umuntu lo ngowaliphi ibandla kumbe ngowalelani ibandla kathi iZimbabwe phela ilizwe lilemithetho yalo. Kanti ungayephula umthetho gips kumele ujeziswe umuntu owephulisa ephula umthetho izephula umthetho zimele zijeziswe.
Ye, siyawuza kakhulu baba Gawule. Amaphitshane sibili bamlala zivala khona gqiba baba.
Emfuna ukukukhumbuza ubaba uGawule labanye abantu bezane ukuthi singakhangela amacala nalawa njengalawa. Angahanjiswa kuma-courts ahaya. Izikhathi eziningi afika achithwe ngenxa yokubana abomagistrate izikhathi eziningi bayabethuselwe. Sesike sakubona lokhu ukuthi umagistrate efika e-court uyabevele sesaba laye agcine enze lokhu okufunekwa libandleni kusa. And uku-abuse ama-citizens elizwe. Sifuna ukuxwayisa labo abasembusweni manje ukubana kuzafika ekugcineni kuzabahlupha futhi baningi kwamanye amazwe esesibabona ohulumende besiwa ngenxa yoku-abuse abantu bebagweba ngamacala angekho aphekwayo kusetshenziswa amapholisa iningi labo kungama-political activists.
Lapha lizo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lo mnumzana Believe Gawule owebandla lezano PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Valinde ngabomvu abanye abeZimbabwe kwele Botswana ukubona ukuthi uhulumende omutsha kamongameli Duma Boko uzaphatha njani udaba lwabokuza. Gumbiwo wesimo sezwe uBoko walucela udaba lezokungena lokuphuma kwabantu elizweni immigration policy. Ntelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe bayazibuza ukuthi kambe kuzaba lontshintsho na kwezokuphatha bokuza kwele Botswana nalokhu kulandela ukuthi uBoko angakhulumi ngodaba lolu kumbiko wakhe asanda kwethula phezu kwesimo selizwe. UBoko yena uthi ngaphansi kombuso wakhe ele Botswana lizaqinisa ubudlelwano lamazwe angaphansi kwenhlanganiso ezifana le-Southern African Development Community, i-SADC. Uthi uqakathekile ukuthi ilizwe leBotswana lizwakale kumhlubulo ngezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu phezu kwendaba zombuso wabantu ngabantu kanye lokuqhuba kahle zombusazwe.
We will refocus our foreign policy to ensure that our advocacy voice is heard.
Sizatshintsha ukukhangela indaba zethu zokudlelana lamanye amazwe ukuze ilizwe lethu lizwakale kundaba ezifana nokuthuthukisa amalungelo oluntu, umbuso wabantu ngabantu, ukubusa okuqondileyo kanye lozomvikela lokuthula.
AbeZimbabwe abafana lomzana Stanley Ncube bathi bafisa ukuthi kuphume emceke ukuthi uhulumende omutsha uzaphatha njani uhlelo lwe-immigration policy.
Asizwanga laphana-ke ekhuluma ngathi abantu baseZimbabwe. Kutshengisa ukuthi emsebenzini yakhe azayenza elungisa imisebenzi yabatswana bangagcina besifuqela phansi yasethusa lokho.
Ngaphansi kombuso osanda kuphuma esikhundleni owakhokhelwa ngumongameli umzana Mkhwetsi Masisi, abeZimbabwe babencoma ukuthi ukuphuma kwamaphepha okuhlala lokusebenza elizweni ama-work lama-residence permit kwase kungcono oweZimbabwe ukubhizimusi ephathisa ngokuthola amaphepha la. Umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi ubona kungasoke kube lo ntshintsho kangako kundlela uhulumende aphatha ngayo abokuza.
He has been talking about allowing investors to come and invest in Botswana. He has been a person who is against foreigners.
Kubungulayo zombusazwe umnumzana Efihle Ncube Uthi njengomongameli omutsha uBhoko okhanya ezimisele ukuthi abeZimbabwe baqhubeke beyingxenye yokuthuthukisa umnotho wele Botswana.
Ngendlela akhuluma ngakhona umongameli omusha wele Botswana uveza kahle kamhlophe ukuthi uyananzelela ukuthi abaseZimbabwe bayadingeka eBotswana ngokuba balolwazi oluthile ezomnotho zeBotswana eziludingayo. Kanti ke njalo bayenza imisebenzi abantu beBotswana bangazinikelanga ukuyenza.
UBhoko okhulume kakhulu ngokonakala kwesimo somnotho kwele Botswana ongatsho ukuthi abeZimbabwe kuleli lizwe baphande okuphindiweyo. Ukoma kwezomnotho kuza ngesikhathi umhlubulo ngezansi kwezikazi leAfrika ogoqela ele Botswana olimele kakhulu ngokunganiki kwezulu okubangelwa isimo somkhathi ese-El Nino. Lokhu kubone ukuncipha kwamathuba kwabeZimbabwe kakhulu abaphila imisebenzi yokulima. Umnumzana Nick Hurikure okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Residents Association uthi uqakathekile ukuthi abokuza bazi uhlelo lukahulumende phezu kozokungena lokuhlala lokuphuma kwabantu elizweni eze-immigration.
If what the president has said before comes to fruition.
Lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bahlale bengekho evalweni lokuthi bazagijinyiswa ngamapholisa kumbe kubanjwa babuyiselwe ekhaya.
Kusenjalo uhulumende omutsha uzithola ibhekane lomkhosi ukuthi afake umfutha ekuluseni inkohlakalo. UBhoko uthembise ukuthi ilizwe lakhe lizalwisana lokuchaphazwa kwesikhwama sikahulumende ongabe kwenzeka naphansi kombuso wengumongameli uMasisi. UMasisi yena uthi hatshi umsulwa engazange aphambane lomthetho ngesikhathi esesikhundleni. Intsha isike yangena ezitaladeni itshengisela phezu kokukhathazeka ngokuthi inkohlakalo yamemetheka ngaphansi kombuso kaMasisi. Bathi umongameli Bhoko kakhalise umchilo kibo bonke abantshontsha kwisikhwama sika hulumende. Ngumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7 linjani bathithe emsakazweni? Thina siyaphila, sibonge kakhulu kusilethela izindawo kusakwamalanga. Siyabonga kakhulu. Kodwa okusilimazayo bakithi, okusenza ukuthi singaphili kahle lapha esikhona, iloko kuthiwa izinduna zizayo zibuya zithi zizoxolisa ngeGugurawondi. Izinduna yizo yini ezabulala abazali bethu? Njalo izinduna mazizoxolisa zizabe zize nabo yini abazali bethu? Ma bezabe kuye labazali bethu, kuzajabulisa sibi, ngoba sizabe sibona ukuthi hayi umntandani wethu from today buphelile. Kodwa ma bezabe bebuya nabo bezintandani babulawela abazali babo kumba abafowabo, asazi ukuthi bazabe yini kekithi khonapho uma bezokhuluma ngakho lokho, ngoba laye uzabe ngumuntu ofana nami engikhalayo lapha engikhona. Ngimbuye futhi ngithi oGawule lo Joseph Chuma. Gawule lo Joseph Chuma, makuthi lina li kulamafuthi leyo eliwathola eliwadlayo abuya kuZandi. Amnandi, amnandi emlonyeni yenu. Lobo bunandi libuthola lina kuZandi PF, dlanini ngobeni, uthukane lathi ungakhulumeli thina.
Studio 7 linjani? Hayi kuhleli kwenza. Ya, indaba le yabo umnanga kwale ukubhadala isikweletu le. Indaba evele ngiyekhoko ngiyitshwele abalaleli ngitsho abekwe-bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngiyeke iyabhadala noma ngingaze kwenzakaleni ayibhadali. Ayikho imali yankulu indelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo vele ayikho leyo mali, ayikho. Bashiyana ne-right nxa bezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asozibanika isikweletu ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadale.
Sari bonani, badala. Angicela lincede phela, ndokafaka i-audio yami lapho ukuthi lingede bakithi lami ngifuna ukuzizwa i-news zasekhaya. Mbona lokho kuthenya, cela lincede badala bami kumbe kule queue. Le queue ingasesibaningi angazi. Ningcede ngizilambele CV. Sisusi empty lami ehlabomvu.
Sanibonani balaleli base Studio 7, siyanibonga ngomsebenzi eniwuyenzayo. Umsebenzi wenu muhle kakhulu. Ngicela ukubuza lo bathi nguJohnson Timba, mayethi yena siyale sisapota uNelson Chamisa. Asikwali lokho, kodwa ke sizomsapota uNelson Chamisa akuyiphi iphathi ngoba i-CCC wa-resigna.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje siligciba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube, ngisithi lisale lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.